becabangela ukuthi mina yini i-editor yezimbabwe.com angasilokhu bakuthethela basebe sithi kuthiwa njengo-editor njengokucabanga wabo ngakhipha istori esasifona umongameli sithi umongameli yena wacatsha evalekela ababecengisela e-JF Kennedy Airport ababengani baningi wasevalelwa ngabanye abantu ukuthi yena evaleke ku-United Nations General Assembly. So bambizile ngahamba negqwetha elemi-Justice of Southern Africa uChris Nike sathi sesikhona ngale basichazisela ukuthi idaba esibikelelwa yilolu ngoba ngizebantshelana ngitshele sengikhona ngale ngasebengi-charge publication of falsehood kodwa ngibatshelile bathi hhayi mina asikho editor owenyezimbabwe.com mina ngi-chief correspondent owenyezimbabwe.com ngiyeke ngakhulumela inyezimbabwe.com ngoba ngingayikhulumela nginganikanga imvumo ngiyaxotshwa ngoba sebe sithi u-editor ungani ngathi hhayi i-editor usebenza eselondon inyezimbabwe.com i-headquarters elondon so ngibatshele ngathi hhayi i-editor uselondon bona bathi amaye thina ngiyeke senza ngiyefaya elondon sayabupha umuntu so wena sesinika wena icala ngathi hhayi ngike lanika mina icala okufuze libe lingelo omunye umuntu nxa kulicala ngoba lapha akulacala fela yena basuke sithi hhayi wena sesikusayinisa ethiwa yi-wand and caution. Wand and caution yona leyo ngibeye kwabasobala ukuthi hhayi mina ayisini owabhala idaba loli ayisini engaphablisha istori ikudaba loli ayisini njalo u-editor wodaba loli.
Bathi kumele umiswe nini emthethwandaba pho
abakhulumanga ngiphuma bathe bona sizabe sikubiza lapho esithanda khona njalo kufuze wena wenze ngendlela zonke ukuthi uyabe ukhona lapho esikubiza khona so lami ngizazama njengoba kungamapholisa ngizazama njalo hayi lapho ababiza khona ngizabe ngikhona kodwa ngibajelile ngathi hayi lokho elikwenzayo yikusebenzisa umthetho owelizwe ngendlela engasiyo.
Umhleli weNew Zimbabwe yena ukhulume laye yini njalo uthi
umnikazi weNewZimbabwe.com?
Yebo, umnikazi laye umhleli lo othi useNgilandi.
Alright. Ayikhulume laye laye umangele ukuthi ungani bebiza mina yena bengazange bakhulume laye ngamthela ngathi alama ngazi ngoba akazi ukuthi ibizo lami lingene njani kwindaba zona lezi udaba lakhona esingakalibhalayo labo lokuthi ibizo lami lingene njani bexazulula kumbe behlola udaba lolu angazi lokuthi lingene njani kodwa ngimtshelile yena laye wathi hhayi umelele ucingo lapho bedingisisa ukuthi yini okwenzakalayo.
Ungathi udaba lolu soluzakuphazamisa yini kumsebenzi wakho?
Hayi, lokho liqiniso ngoba udaba lolu ngamphazamisa ngikhangele umnyaka ozayo. Umnyaka ozayo umnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuningi okwenzakalayo. Ngiyakhathesi mina njengentatheli izindaba sengizesaba nawo